Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani zulukandaba obonga umnomzana Tanonoka Wande obesiphake indaba zesishona ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude
kuyakhangelwa into loku kuyabonakala akusiyo nto emangalisayo akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikelalo ukubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi.
Sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli.
Iqembu elibusayo lezanu PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini lezanu PF ngokuba kalivindelwanga yimithetho lamapholisa.
Ubunqoba ukwenze ibandla leSotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPSP wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnomzana Mike Bima utshele intatheli zindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ocubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla lezanu PF.
Ibandla lethu elezanu PF libandla elikhulu kakhulu. Esikuthi ngesiNgisi it's a mass party, okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi wethu. Siyazi ubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe. Sokungena ke umongameli ubaba uNangagwa and kunjalo ke siyakwazi mhlophe lona bekulokhu kade sikuthi i-G14 la cost and siyakwazi ubana abanye besibebona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula okuzatsho ukuthi na vele labo abasuze bahlaliseke njalo abasuze bephonge ukujikela izikhali phansi kuze hala lokhu kufuna ubonwa indlela ezingenziwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle ingasebenzi kuhle. Kodwa ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa into loku kuyabonakala akusiyo nto emangalisayo akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikelalo ukubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi. Kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla. Akula muntu ozayivimbela ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya. Konke sonke siyakwazi ubana kwini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Aloke ngomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osanda kethwa ukuba kudalele Central Committee ubeqoqa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi esecingweni ekobulawayo. UGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale ecwabana amanye azayo abuildike amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale. Isibonileke ukuthi konke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ukugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangothi oluthize bagcona abakuhlangothi loluya olungale. Lalo uhlangothi loluya olungale kuzakhomba imini kulaba abangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Kabezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla lezanu PF kancane kancane uchisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besoda ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli wezanu PF ukuthi usehlulekile. Ngako ukuze bavale kwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo. Bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo. Le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani, abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le. Ngakho bakhona okumele basuswe yilabo abathi balamandla ngenxa yokuthi kabavumelani labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza. Izanu PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi yehlulekile, ingagcona amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo izanu PF ngokwayo. Sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Aloke ngomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubeqoqa esicingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngensonto intatheli zindaba iStudio 7 uGodwin Mangudya uchawe ngabasekeli bebandla lezanu PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDanmo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathebeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo lezano PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke qenjini lezano PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapolisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yehlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka kabe vinjelwa kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampena ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhluk unyezwa intatheli izindaba ziqhakathekile kakhulu ekuthini kuhlonishwa amalungelo abantu kube le democracy. Ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezano PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lulu ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizothi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ndlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyako zayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobunengi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ukunqoba ukwenze ibandla leLesotho elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, utshayele ihlombe abantu bakwele Lesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile, ele Nigeria liyalandela, bese kusiza ele Zimbabwe. Ibandla le-Revolution for Prosperity elakwele Lesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Uthuso Khumalo usipha loludaba esemaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo impululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelelwa leli bandla Nkosikazi Nthati Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini leSotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka abavotelele libandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu umnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga lalelibandla unkosazana Thato Tinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli ngqangi ukuthi umkhokheli walelibandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana Lepoto Tamai uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPSP wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Utendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa ngesikhulumeni sekomishini ezokhetho umnumzana Thoyi Hansi uthi awusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulolu khetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo iningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho. Kodwa ke ukucine sekuncintisa edlula amachumi amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano eshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithe leSouth Africa lona lizangena ngomnyaka olandelayo. Mele Studio 7 eMaseru eLesotho ngeMthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esetheswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki icorruption. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo, ibandla labantu yellow movement. Ngithi hayi lezwa kathethi ukuthi iCongress yezano PF sisondela, ntile yakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate izekhantshe yakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounce iday. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisupporta singaregister ngokuvota. Sifuna abalandeli beqiniso tripusi aba register ukuvota. So vele yike sikhuthazana ngakho, yiko libona ama leaders ethu ehamba ebhodi ethwala abantu bese register ukuvota. Asifuni umuntu osupporta iTripusi engaregister ukuvota. So likhuthazane ngoba iCongress sifikile, so kungenza beqamba idate yona leyo day. So izekhibi sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abane. So khuthala nani lihambe le register ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena sisilezana ungazi yabambana uthwangirayo wabambana lomgayi. Kungani ungatshela umqondisi ayibambana lomgayi lomnangagwa ufuna uchamisa ibambana lomnangagwa yiliphi izwe leZimbabwe lalungayo ngesikhathi uTsvangirai engu-prime minister ukhuluma amanga sifuna ukuthi ufuna upresident wethu ukubatshela umqondisi ahambe ebambana lomnangagwa lokho ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna amakhansela nama-MP njengoba naveli iningi lena lisupport umqondisi kale register nguvota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho ulufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libona nanzelela nxa kuthiwa iTriple C uyine ukhansela sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP yabathola ngapi labo abantu akula kansela ivinu MP elizomthola emathabeleni ukukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje lidisturb ukhetho navela sethuki vele into ze MRP alike lihlukane le Triple C like lithi nxa likhuluma ku Studio 7 lichannel le Triple C so ungani thiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku Triple C ngiyabona
hello hello Studio 7 ya indaba siyayizwa indaba ebisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana uPF bethi ilizwe libiselwe emuva indaba zama sanctions ama sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama sanctions la akaphumi kulapho bona baphila khona besenza icorruption ilizwe lomnotho omningi lithengisa igold diamond into eziningi zinalezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV uObedi Mpofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa nge 15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe anti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoninga so yena waphendula wathi makangabu so ikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha beze bembuluzela abantu bethi ngikhona ilizwe libulawa ngama-sanctions bona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe elinomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe irich kakhulu ukudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama-leaders angikhona zanu PF siyehlulekile kayihlale phansi dedela abanye bazame kubonakale
sanibona kami Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba enisiphawula zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nami ukuthi nke ngifundwe nje noma ngelinye ilanga ke into ebuhlungu ukuthi manje usenda ama-recorders abe u-10 kodwa lokhu kungadlali siyacela ngelinye ilanga foka kande ukusidlale nathi fowethu sebuthanda ngithi nje eyi bafowethu ngizubuhlungu kakhulu mina makusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi abacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha eSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu zinehluko esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la ibhola bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU PF babona isimo sinzima laphana kunalutho uthi kanjani lizwe lalala lizi kodwa ngeke phela bakithi uforced umuntu ukuthi avote iZANU PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona egolana sihlalanga kahle siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi kungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka into esingayibanga zibuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bemfisa ukuchasona kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amanchona amanchona wena baba uthi abantu bevuma ukuthi badliwe andongezanwe yikusithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your little psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka lesigodo yena mele nike the next guy urelay akulanto enjalo yekela ukuwumana ba zifundise ukuthi u-accept ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even
ni ubana kula mtu wangapumu kutuliwe na matso tanjenga la azalala international mba ufunda wabu tunyiwe lawe njengo kawule la wumashaba la wabu zenzomo agula free and fair election agula mtu wangapumu kutuliwe because islamu kupliza we when I may be getting something from Zanu no I'm not getting that mwachela abantu njenga lango njenga leo utwena hundi abandu wabumu kutuliwe ulo mtu wangapumu kutuliwe yoni Zanu ya ifumu kutuliwe ya liwe zindawe ya ifume yini kalu kulume la banki nawe Zanu la wala hundi wabumu kutuliwe wangachiliwe no hundi tefume umutu kwa zutu mtu ya rope. Zanu has never won an election from 1980, and we know that. Maybe when it was early last year, that's why you don't know what is Zanu here. Zanu is rigs, and they know when I would very bad rig. For example, you cannot say, umuntu okwanisa ukukhuluma isikhiwa njengamso uthi uyancedisa ukuvota. Akakuncedisa Zanu. How can you help abantu abale 90-something percent literacy rate uthi uyancedisa ukuvota? Lawe uyazitshengisela vele ukuthi usa kuthunyiwe njengogawuli.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza. Ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisenzela ngakhona. Kuyabongela. Now ngibuye futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe. Ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le-referendum. I-referendum yokhayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna na yini kusuke abantwini bese kusuka lapha kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu base bevumile sikuse kuyi government kamnankagwa igovernment kamnankagwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphudumiseke kusadaki sadaki ikuse ku-AU AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hhayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hhayi uyakhanya ukuthi induna evuthiweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi siya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanyana bekhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane, ingaba mide 3 minutes 5 minutes siyehluleka ukuthi sidlale ibe mnengi. Isiyezwa abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo, hayi ayisiyo njongo yethu ukuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali, hayi kuyaba kuliphutha nje okuyaba kwenzakele. Siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu kodwa mningi kakhulu okokuthi sicina sesikhangela emfitshane emide siyehluleka ukuthi siyidlale. Kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo. Ongena. Amanye gazi.
Yeah.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye, isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU-PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla le-CCC kubikwa sokufike kusibanga eside. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.